sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 5 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So ubuhlungu lokho kwaqalisa iCovid labantwana sababoni bavalelwe eGoli abasabuyi ekhaya sasithumezele lutho sesisifa ngezindlala lezihlobo seziphelile ngesizathu sale iCovid.
Igciwane leCovid-19 lilokhe limemetheka ngamandla lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kulezi nsuku.
Indaba yamagesi iqalise futhi ukuhlupha. Sasinanzela ukuthi ngalemva kungcono kade sebeyiwo i-shedding yakhona isiqalisile futhi. Njalo sabantu ubuhlungu ukuthi ungananzelela futhi la kathesi lanxa kule curfew. Kodwa bakhona abantu abakwesenzalesiza abaqina behamba sokungatsho kumnyama.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngokucitsha kwamagetsi osokuyinsakavukela. Inhlolisiso enziwe yihofisi ka-Auditor General iveza ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 iyaqanjulwa yasetshenziswa ngezinye indlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igciwane leCovid-19 lilokhe limemetheka ngamandla elizweni lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kancane kulezi nsuku. Inengi lithithibele ngomonakalo osudalwe yileli gciwane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba sekulabantu abedlula 6,078 asebehlolwe esabelweni seMatabele North kusukela ngombimbitho onyakenye batholakala belegciwane leCovid-19 kwabhubha abangamachumi ayisikhombisa 70. Uhlangothi lolu luthi okwamanje kulabantu abedlula kancane 1,508 abalomkhuhlane lo esabelweni lesi. Izakhamizi zeSkwarai esigabeni seLupane zithi zithwele nzima. Omunye wabo unkosikazi Judith Banda.
So, ubuhlungu lokho kwaqalisa iCovid labantwana sababoni bavalelwe eGoli abasabuyi ekhaya sasithumezele lutho sesisifa ngezindlala lezihlobo seziphelile ngesizathu sale iCovid. Kubuhlungu kakhulu esigabeni sethu lokhu masi kubona kusiba njalo labantwana singasababoni.
Uyakhala lomnumzana Elias Juma ohlala esiqintini sesolobela eLupane.
Khuhlane osusihlukuluzile kakhulu esigabeni sesolobela. Zihlukuluze kanye izakhamizi kunye labantwana. Nanku abantwana sebehlezi emakhaya ngomayelana ngomkhuhlane, abasayenelisi lokuyafika ezikolo. Abantwana sebeze betshona bedlala ke bethize inyoni into esasingayazi. So ke ngomkhuhlane lo nzama ukucebisa abakithi bonke uZulu ukuthi bakithi asibambane nini sicebisane mayelana ngalo mkhuhlane. Singazi ukuthi sizonqoba kumbe uzasikhulela lokho asilala zilakho. Kodwa ngiyacela uZulu weJotsholo Solobela Kwarai ukuthi asizwisane nini ukuze siphumelele kulomkhuhlane. Umkhuhlane susihlukumezile sizwe sikamthokazi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungisani Impala ohlala eJotsholo ward uthi uthole nzima ngesikhathi kumemetheka igcwale leCovid-19.
Tudubo esesilalo ngayi COVID le, hesh, akusasebenzeki. Asisaphili izimuli, asisafundi. Yonke into esiyenzayo njengoba eZimbabwe siphila ngokuziphilisa. Kula ndlela ukuthi sihamba njani, singoda njani. Yonke into isinzima. Imali ayisamuvi njengoba leyakwazi ukuthi circulation yemali yenza abantu bephile. Pho ngalolu bhubhano lolu solunzima. So besicela ukuthi nga uhulumende uyakhangela ngezinye indlela ukuthi indlela abantu esesiphila ngayo sokunzima.
Umpala uthi uhulumende kumele azame ukuqhuba ngemfanelo uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ingasingena kuma vaccination lawa utholisana ukuthi emakhaya ungani siyabhikiswa ngoba ukuze uyehlatshwa silabo 10 kilometers 20 kilometers okumele uyihambe ukuze uyehlatshwa le ijekiseni. Ukuthi ngakuya ngendlela yakhona ngayi government siyayicela ukuthi basibisele labo bantu basondelele bezosihlaba lapho esikhona eduzane kulabantu abadala kulabanye abangaphilanga kuhle pho ngazona lezo ndlela besicela ukuthi ngabe kuyavuma ngayi government yasondelela isisondelela lezo zinto labantu abafundisayo ngoba emakhaya ngapha imfundiswa yikho
kudla ngothi lezempila kahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4500 Sematuel North asebephephe umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngokucitshwa kwamagetsi osokuyinsakavukela. Lokhu sokubangela ukuthi abathengisa umlilo wegasi osetshenziswa ngabanengi ukupheka bakhuphule imbadalo. Kubika uBathabile Masuku.
Udubo lokucisha kwamandla kagetsi luqine ngamandla kuyonale iviki. Amalokishi amanengi akobulawayo aseqeda usuku lonke engelamandla kagetsi, njalo inengi selipheka ngenkuni ngoba besehluleka ukuthenga igas esidula okwamagama ngoba ithengiswa ngedola lemelika. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi lokhu kwenza lamasela abe manengi.
Indaba yamagesi iqase futhi kuhlupha, njalo sabantu buhlungu ukuthi ungananzelela futhi la kaTesla nxa kule curfew, kodwa bakhona abantu abakwesenshalisizo abaqina behamba sokungathi sokumnyama. So nxa kungenamagesi kule ngosi, nanzelela ukuthi amasela lawo asemaningi, so ke bayathatha advantage yakhona. Kosi
umnumzana Robson yathi isakhamuzi semzini wenketha laye uthi sokusenza amasela akhuthale.
Amagetsi problem adiwa ngokuhambe ebusuku. Ebusuku kula masela kula bantu ingozi eziningi ezenzakala ebusuku, so yiwo uphambanisa abantu.
Isakhamuzi sesizinda unkosikazi Alice Ndlovu uthi ngalezi nsuku abantu bengenelisi ukuya emahofisini basebenzela ezindlini ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubathwalisa nzima.
Siyamangala nxa amagetsi esehamba kangaka ngoba lokhu bekuyinto esingayikhangelelanga kulezi nsuku kuyi-lockdown. Abantu sisebenza vele sisezindlini, akusebenzisa i-Wi-Fi. So okusho ukuthi nxa amagetsi ehamba kangaka lo umsebenzi layo yabe umile, yabe sokungasasebenzeki.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lisa Mlotshwa uthi ukucitsha kwamagetsi kubadalela ezinye inhlupho ezigoqela ukubabulalela impahla.
Angiphatheki kahle ngokuhamba kwamagetsi ngoba ukuhamba kwakhathesi akulasikhathi ukuthi isikhathi bani. Ukucitsha kwamagetsi kubulala into eziningi ezindlini.
Umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association iNakhora, umnumzana Effort Ncube, yena welekelela esithi lokhu kubulala alamabhizimusi.
Ilizwe lokhu liqhubeka lisehluleka ukuthi lilethe amandla kagesi ebantwini ngendlela efaneleyo. Kusho khona ukuthi abantu bazahlala behlupheka, i-industry ezomnotho ngeke zivuke ngoba zizakhela phezu kwamandla kagesi ayeneleyo. Ngakho ke yonke into ayikho into ezahamba kahle nxa ngaba amandla kagesi engekho.
Abenkampani kahulumende ephehla amandla kagetsi eZesa Holdings bethule umbiko izolo besazisa uzulu elizweni lonke jikelele ukuthi amandla kagetsi asemalutshwana elizweni ngenxa kokuphambaniseka kwemitshina yokuphehla ugetsi esitishini esikhulu esewange. Bathe njalo basebenza gadalala ukuze balungisise ukuze ilizwe lithole amandla kagetsi eneleyo. Ngakho ke uzulu uxwayiswa ukuba kumele abasebenzise ngonanzelelo. Kusenjalo abogatsha lokulondolozwa kwezihlahla eForestry Commission baqale ukukhuthaza uzulu ikakhulu emaphandleni ukuthi bangagamuli izihlahla, bexwayisa njalo ukuthi abephula lumthetho bazabotshwa. Ngolwesithathu bebesesigabeni selupani lapho umqondisi walinhlanganiso umnumzana Abednego Marufu athe okwamanje abakaqali ukubopha uZulu othengisa inkuni kodwa baxwayisa uZulu ukuthi ashiyane lomkhuba wokugamula izihlahla mahlayana ngoba lokhu kuwona imvelo. Uthe njalo lolu hlelo baluqhuba kakhulu elupane lemzarabani ethi okwamanje bathathela abantu inkuni eziganyuliweyo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Inhlolisiso enziwe yiwofisi ka-Auditor General iveze ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 iyaqanjulwa yasetshenziswa ngendlela eyayingamelanga isetshenziswe ngayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lwempumela yenhlolisiso le lwethule edayi lephalamende kuliviki lusithi loba nje uhulumende wayefake imali eceleni eyokunceda abantu ngesikhathi se-lockdown abaningi abayithola ngale mali. Ugwalo luka-Auditor General olwethulwe ngunkosikazi Mildred Chiri luthi imali eyedlula izigidi ezingamachumi edlula amane zamadola eyayimele incede amabhizinisi amancane avalwa nge-COVID-19 imule ezidubekayo labagogekileyo kumnyaka odluleyo akayenzanga ukucacayo. Uphinde waveza ukuba indawo ezazigcina abantu abayabe bebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 ama-quarantine centers impahla yayithengwa okungekho emthethweni. Njengomzekeliso kuthiwa mhlaka 12 Mpalakazi 2020 uhulumende wabhatala imali efika izigidi ezilikhulu lasishiyagalombili 180 million US dollars eyokulungisa kuma-isolation centers kodwa imali le kayizange yenze umsebenzi. Isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi bakhathazeke kakhulu ngokuphuma kugwalo lolu.
Uyenza umsebenzi oqakathekileyo kakhulu ekuphumisa indaba ze-corruption lokuntshontshwa kwemali okwenzakalayo kakhulu mangasikhangele ngokubanzwa okwayenza imali yokuncedisa abantu. Siyabona kathesi ukuthi abantu babesenza ubuqili bekusebenzisa amabizo angayisiwo besebenzisa inamthupha ezingayisizo.
Uthi kuyadanisa ukuba abantu bangatshontsha ngale ndlela ngesikhathi se-COVID-19. Umsekelo womphathi ntambo wezempilakahle uDr John Mangwiro utshenye intela ezindaba ukuba indaba zonke ezikugwalo luka-Auditor General kazilani logatsha lwakhe. Sithole umbono kaphani ntambo wezokulondolozwa kwenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima.
I have just been informed of that report ya Auditor General and i-report yandruda kuthi ndiyitharisise tione kuthi
sesizwile ngemibiko leyi sizafuna ukuba sibone ukuba kwenziwani. Okokuthi kwakulabantu ababethatha imali okwakungamelanga bayithole yinto esayilungisayo. Ugwalo lolu sizalukhangelisisa kakuhle.
Banofanela kubenefita vangani but report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka.
Kusiyafika umhlaka 2 Mpalakazi 2020 ugatsha lwezimali beselobele ingatsha ezihlukeneyo lamankampani kahulumende anjengabo District Development Fund DDF imali efika phose amabhiliyoni amabili amadola eZimbabwe 1.9 billion RTGS yokunceda ukuthuthukisa izibhedlela ukulungisa indawo zama-quarantine lama-isolation centers ukwemba izibholane lezinye inhlelo zokuphathisa ababhekane lenhlupho ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa abaningi lokhu behlaba omkhulu umkhosi besithi kabatholanga usizo lwemali ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Ibhanga le-World Bank lakhipha imbiko kumaviki esanda kwedlula lisithi i-COVID-19 yashiya abaningi bengabayanga eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela imizamo yabesifazana yokulwisana leCOVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Sokubotshwe abantu abaphikisa uhulumende abambalwa kwele Tanzania abakhonona ngokuvalelwa entilongweni kukamnumzana Freedom Mbowe okubandla elikhulu eliphikisayo. Uhlangothi olubona ngemikhuhlane kwele Melika olweCenters for Disease Control and Prevention solwengeze isikhathi sokuthi abaswelayo bathole uncedo lokuhlawulela imbadalo yezindlu kuze kuyefika umfumfu lonyaka. Uhulumende besegqibe uhlelo lolu olunceda abantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.6 million abathule nzima ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Abadabuka ePhilippines lakwamanye amazwe abatiya inhlanzi bathi bakhathazwa yibuningi babantu abavela kwele China abatiya inhlanzi bahlayana duzane lelizwe labo. Bathi inhlanzi ezilohlonzi ezibizwa ngokuthi ngamathuna ezithengiswa ngemali efika inkulungwane inhlanzi eyodwa sezibangwa ngabathiyayo. Lokhu kwethulwa ngumsakazo we-Voice of America.
Udaba lwezimota ezithengelwe abakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akunkulumo zePoland ngomongameli Emmerson Mnangagwa luqhubeka lusekuduni. Abanye besithi uMnangagwa udlalise imali kahulumende njalo uzama ukuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho. uMnangagwa uphe abantu laba abagoqela umholi webandla le-NCA uMnumzana Love More Maduku ama-Isuzu Twin Cab afika phose amajumi amabili wona abikwa ethengwe ngemali edlula isigidi samadola eMelika. uMaduku utshele intathelizindaba ukuthi akula lutho olubi ngokwenziwe nguMnangagwa. Uthe njalo uzasebenzisa limota ukubhoda ngelizwe esakha ibandla lakhe. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa kaphiwanga limota ngoba wala ukungena kuPoland esithi ngumbuthano wamabandla asekela iZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokho sokuvele sobala.
Abadala abantu kulempondo akufihlwa. Namhlanje kuphume emhlophe ukuthi Pollard ngekabani njalo inyamazana bani. Sithanda namhla ukuchayela uPresident weZANU-PF uMnangagwa ihlombe ukuthi sokuveze emhlophe ngezenzo lokukhuluma ukuthi iPollard vele ihloseni njalo ngekabani. Kambe ungabona yini enye political party isupporter isponsor enye party. Yikho ke siyathaba namhlanje sichayela ihlombe uED uDambudzo Mnangagwa uthi seveze mhlophe ebantwini bonke ukuthi Pollard yinto yezana. Sake sakubona ngapi emhlabeni jikelele ukuthi enye political party incedisa i-opposition. Ngalokho namhlanje abantu abaningi bachaya ifoni besitshela mhlophe ukuthi hathi madoda li iyacabanga la ngabonanga uED uzowachaza mhlophe ukuthi iPollard ngeyakhe ngesikhiwa bathi he has exposed his plans clearly ukuthi iPollard izalwa iZANU njalo isebenzela ukufeza injongo yeZANU.
kodwa bayakulandula abathole izimota lezi abafana labo maduku ukuthi sebethengwe izani.
Kambe lake lakubona ngapi ukuthi izinkulungwane ezinkulungwane zamayusa imali ye-Amerika ithengele abantu abaphikisana lezani? Hatshi, uthengele imota lezi ukuthi bahlose bakhampene laye. Bonke siza kubona mhlophe sokusale 6 noma 3 weeks ukuthi baza kuthi gwaqa balahle amajogo abo bathi sebeyiZANU PF. Angithi abanye ama-candidate president ka-2018 sebajoyine iZANU PF, abanye bajoyina ngezenzo bethule. Kodwa namhla upresident weZANU PF umzandambuzo ukhuphe emhlophe lezano ukuthi iPollard ngeyabo. Lokho namhla siyamtshayela ihlombe sisithi sencedile abantu abaningi ede bengazi bebona ngani inyamazana okuthiwa iPollard izafeza izinto ezilomkwanjo politically, socially and otherwise.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lomsekeli kamqoqi webandla likamaduku ele-NCA umnumzana Gibson Sibusiso Moyo, yena othi kabazihluphi ngalabo ababasolayo ngokuthengelwa izimota lesi.
Ngiyakusekela sibili kakhulu ngalokho akutshileyo ubaba umaduku ukuthi uzathatha leli thuba lokuthi le imota ayiphiweyo ayisebenzise ekubeni abumbe ibandla le-NCA liqhubekele phambili. Angiboni ukuthi kungabe kuyinto embi leyo. Yikuthi nje abantu balapha eZimbabwe balesikhathi sokuthi kwesesikhathi nxa kusenzakala ezinye izinto ababe bezibona bona ukuthi kibo ziyabe zimbi, babe befuna ukuthi kwakhona wonke umuntu akubone kuyinto embi lanxa kulobuhle phakathi.
Abanye bathi okwenziwe ngumnankagwa ikuthenga amabandla aphikisayo la afana lelenu phambilini kokhetho luka-2023.
Lokho akusiqiniso. Ngithemba like lezwa umkhokheli wethu ukuthi ukuchaze kwaphuma kwabasegcekeni ukuthi ibandla ele-NCA belifisa ukuthi umuntu wonke ongabe wangena ekhethweni lolo olwalukhona ngo-2018 ukuthi bebefisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye. So angiboni ukuthi khona nxa abantu abakumabandla la abakuPollard bephiwe izimota kungabe kuyinkinga. Angazi ukuthi inkinga yakhona ingaphi khona.
Yona iPollard ungathi iqakatheke ngani kulabo abathi kayilamsebenzi ekwenzayo ikudlalisa imali kahulumende?
Mr. Nkomo, iPollard okuqakatheke ngayo abantu beZimbabwe okumele bakwazi ukuthi yenza ukuthi abantu bonke abangena ekhethweni ngo-2018 labo benelise ukuthi babe lembono engenza ukuthi uhulumende aqhubekele phambili ngokuthuthukisa ilizwe ngendlela ezijiyeneyo. Into abantu okumele bayinanzelele ukuthi abantu balengqondo yokuthi amabandla akhona lapha eZimbabwe i-MDCA leZANU PF kuphela. Babona ingani nxa kuyikuthi khona ongekho phakathi kwamabandla la amabili awulakho ongakubeka ebantwini ukuthi lawe ukhanye ukuthi ukhona ekuthuthukiseni ingqubekela phambili yeZimbabwe. Okunye njalo yikuthi kwenza ukuthi abantu ababephatheke kukhetho ngo-2018 basebenzelane ndawonye ukwenzela ukuthi kungabi lenzondano.
Umnumzana Gibson Sibusiso Moyo ngomsekeli kamqoqi webandla le-NCA. Kwezemidlalo, iziphathamandla zeZimbabwe Olympics Committee ebezihambela abadlali bakuleli emidlalweni yama-Olympics eTokyo kwele Japan sezibuyela ekhaya. umphathi ntambo wezemali uGhesty Coventry yena okunhlanganiso ye-International Olympics Committee ilo Scott Vincent odlala igolf bona bazabuyela ekugqitshweni kwalimidlalo. IZimbabwe ibile abadlali abahlanu njalo bonke behlulekile ukuthola izicoco. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mkhokheli weZimbabwe Olympics Committee uFrederick Ndlovu.
Thanda ukubonga nje uZimbabwe wonke ngokusisekela lokusi-encourage akade bekwenza khona besithumezela ama-message besifonela. Ingakukhohlwa njalo ukubonga kakhulu kakhulu uhulumende weZimbabwe ngoba nguye osiphe imali ukuthi sibuye lapha and hayi sihambe kuhle sahlala kuhle asizange sibe nohlupho.
Ye, so singathi ke wena ngokubona kwakho ubona ngani sibili hayi lihambe kuhle kodwa ke abanye babuza ukuthi engxenye kade libaningi kakhulu iziphathamandla kunoko kade abajala ukukhuluma ngakho abantu sithi iziphathamandla ziningi okwedlula abadlali likubamba njani khonokho?
Ngibona zami lapho esesikhanyele khona ikhe siphambanisa khona ngoba ngathi i-root cause asiyiboni kuhle. Iziphathamandla ayisizo eziningi. Uduko lona ngokwalo esilalo ukuthi abadlali bethu ngiba abantu tshwane silelungele ukufaka abangamathumi amathathu lamabili ama-national federations. We only managed to have 4 out of 32 national federations being represented, which means kulomsebenzi omkhulu kakhulu omele siwenze kuma-national federation ukwenzela ukuthi sibe labadlali. Then ngibe sengisithi njalo kumele sibe kwazi ukuthi isiphathamandla azidecidwa yiZimbabwe ukuthi usiphathamandla sihamba ngobani. Isiphathamandla esihambayo labadlali zidetermina inamba yabadlali abakhona and kule calculator kudetermina yiyo International Olympic Committee yiyo esitshelayo ukuthi njengoba lingabadlali abahlali isiphathamandla elingaba hamba lazo yilezi. So that one is never a position edetermina lilizwe. Ungakukhandisisa futhi khonapho nje ngixoxa labanye abaningi because bengaphongubukela ama-games kumele ndingisise ukuthi kati abanye vele bona bakenalisa njani ukuthi bequalify. Uzathola ukuthi khonakhona iZimbabwe akade silayo kuphela thina u-physiotherapist but amanye amazwe abalabo fitness trainer abalama-psychologist besingalabo thina bonke abantu laba okutshengisela ukuthi ama-coach ethu abe ngalabo abantu okumele bebasekele ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi ama-athletes ethu athole i-training e-proper.
UFrederick Ndlovu ngoweZimbabwe Olympics Committee. Isizalwane seZimbabwe uSarah Bennett yena usekhethwe ukuba ngomunye wabahlela imidlalo yesilisa e-hockey kuma-Olympics kwezokunikwa kwesicoco segolide.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Siziphethe ngebe zihamba phambili. Igciwane le-COVID-19 lilokhe limemetheka ngamandla lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kulezi nsuku. UZulu wakoBulawayo ukhala ngokucitshwa kwamagetsi osokuyinsakavukela. Inhlolisiso yenziwe ihofisi ka-Auditor General iveza ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 yaqanjulwa yasetshenziswa ngezinye indlela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi untungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.